Wakhathazekile abaphikisayo abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ubopha abanye babo mahlayana esenzela ukubhidliza amabandla anjenge-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa kungakenziwa ukhetho lonyaka. Kodwa abakubandla leZANU-PF bathi kubotshwa izigilamkhuba. Umnumzana Gift Ostalos Ziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, uthi uhulumende kamnangagwa ubathwalise nzima.
Kuyatshengisela sobala ukubani ZANU-PF iyehluleka ukugcina ukuthula ngenxa yokubanange nguhulumende owesaba ke izizukulwane zeZimbabwe, nguhulumende ke osebenza esevalweni ngenxa yokubana useyehlulekile ukwenza ke lokho ke owayekuthembisile ebantwini. Ungakhangela iZANU-PF, uMnangagwa engena wayethembisa ukubana uzadila le corruption, wayethembisa ukubana uzabhadala izisebenzi, amasosha, amapolisa, wayethembisa ukubana ama-teachers athole imali ethengayo, wayethembise ukubana ke kuhulumende wakhe ababethi i-new dispensation uzabisela iZimbabwe into the community of nations. Kodwa sikubona ukubotshwa kwabantu, ukuhlukunyezwa kwe-opposition, ukubotshwa ke kwama-journalists, ukuhlukunyezwa ke kwama-lawyer. Konke lokhu ke lokuswelakala kwemali elizweni, indlala ke emaphandleni lasemadolobheni, konke lokhu kwenza ke uZulu ke ebe ke lokuzungeza lokungathembi uhulumende kamnangagwa.
USiziba uthi usephelelwe uhulumende kamnangagwa owesaba amabandla aphikisayo.
So ngenxa yokubana bakhangelela ukudliwa kukhetho oluzayo, sebelandela ke indaba ze-election. Besikhulumisana ke kule viki edlulileyo ngenhlelo ke esasiqalayo ke ikakhulu ke e-Southern Africa ne-African Union mayelana le ndaba yokubana ke sivikele ke ukubana uZulu ke bengahlukunyezelwa, akazi ukubotshwa kwabantu lokuhlukunyezwa kwama-activist ethu labantu esebenza lapha, ama-members of parliament, lo Zulu woyi konke jikelele. Okufunekayo kathesi ke eZimbabwe yumanyano kwabantu bonke ngenxa yokubana uDubo alukhethi ukubana ke ukuZanu noma uku-CCC, uDubo alukhethi ukubana ungena eRoma noma eSabateni. Abantu bonke beZimbabwe fanele bayimanyane, sime ndawonye kubana ke siqeda uDubo eliselizweni. UDubo ke kunguhulumende kamnangagwa. Yinto ke ekufanele ke siyenze, esikhuthazela abantu kathesi sesisiya ke kumaprocess okukhipha ke ingwalo zethu, ama-blueprint lwenhlelo zethu zika-2023. Into esiyikhangelele kakhulu kubantu beZimbabwe yikubana aso sikhathi ke sokukhangela ke ukubana ke ungubani, isikhathi sokukhangela ke isimo sesikhwama sakho. So yinto esibona ngani kufanele ibambanise abantu bonke beZimbabwe kubana sikhiphe uDubo ke, uDubo luyiZANU-PF.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Efindlela Ncube olwela ilungelo loluntu.
Into ebangukuthi kube lodlame lodlakela phakathi kwelizwe yikuthi laba basezihlalweni bayakwazi ukuthi nxa ngabe bengasebenzisa lokho abakwenzileyo kusuka ngo-1980 kabakhetheki, kabavoteleki. Ngokuba lokho abakwenzileyo kubalela igugurawundi, umbhuqazo wegugurawundi, badilize i-industry, badilize zomnotho, sekugcwele amaphotholo kuyo yonke indawo, izikolo kazisasebenzi, izibhedlela zisasebenza kula mithi, impilo nje inzima, kugcwele ubuyanga lendlala ilizwe lonke ngenxa yombuso obemubi kusuka ngo-1980. Ngakho ke bayakwazi ukuthi uma bengahamba baye ebantwini bethwele khona lokho abakwenze kusuka ngo-1980, kabavoteleka, soze bavotelwe ngabantu. Ngakho ke sekumele batshaye abantu, bethusele abantu ukuze abantu babavotele.
Uncuba uthi akusuze kube lokhetho olukhululekileyo eZimbabwe lonyaka.
Isimo siza konakala sisiya phambili kusiya ngo-2023, njoba sinje siku-2023 sisiyafika isikhathi sokuvota, kuzabe sokonakala izinto eziningi, kuzaba lokwethusela okukhulu, lokutshawa kwabantu okukhulu, ngokuba phela laba basezihlalweni, laba babusayo besesaba kakhulu ukuthi asoze bavoteleke ngendlela abaphathe ngakhona ilizwe, ababuse ngakhona ilizwe. Akusoze kumangalise ukuthi ubone kutshawa abantu, kusethuselwa abantu kusiya phambili. Ngokuba isimo sitsho kanjalo, akusoze kube lokhetho olukhululekileyo ngaleyo ndlela. Kodwa ke sizabona kakhulu kusanda ukwethuselwa lokutshaywa kwabantu.
Kodwa umnumzana Freedom Murethu okubandla leZANU-PF uthi kubotshwa amahlongandlebe kuphela kwele Zimbabwe.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edale amacala, kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi, kuliphi ibandla, usuka kuZANU-PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala, lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolisa ibizwe likamongameli wethu uPresident Jim Mnangagwa nohulumende wakhe new dispensation le mizamo yonke ayenzayo especially re-engagement and engagement exercise siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyetshiyeneyo siyabona ama-skirmishes esenzakala lapha elizweni abantu be-opposition especially njengoba sekusekhethweni so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe bengabotshwa nxa kusiyafika ngalo abantu bebuthene sokutshengisa umpikitha sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe bebotshelwane baye benze amacala so lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso ngendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani with their human rights violations in Zimbabwe. Lapho eZimbabwe sesisekhethweni.
Umletu uphinde wathi ibandla lakhe likhankasela ukhetho ngokuthula.
Lokho ukuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe. Akula tension eZimbabwe. Siyazikampenela la bantu bakwe-opposition labo kabakampeni ngokuthula. NjengeZANU PF lathi sekampeni ngokuthula ngoba umongameli uhlale sixwayisa ukuthi bantu bakithi hambani ledinga amavoti ebantwini lingafosi abantu lingatshaya abantu kunjalo lathi sekhampena ngokuthula and safisa ngazo zonke indlela ukuthi ama-elections lawa ayenziwe in a peaceful environment kodwa siyakwazi ukuthi iZANU PF izawina amavoti abuyayo upresident wethu uzanikwa another term because imisebenzi ayenzayo iyazikhanyela imisebenzi ayenzayo iyazibizela yodwa amavoti lokho ayisonto esingayithanda kuza yinto vele
kulamalunga ebandla le-CCC abotshwe ngeviki ephelileyo esemhlanganweni eHarare kulamanye njalo agoqela umnumzana Job Sikhala abotshwa esethiswa amacala ngokuthuthozela udlakela enyathime abanye babo bavunyelwa ukuhlawula isibambiso sebheyili uSikhala lokhe evalelwe amalunga ebandla lemthokazini Republic Party labo bavalelwe entilongweni